Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 19 kuNhlolanja 2025 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu ngabe bona amathenki basuke bethuka abasazanga ukuthi kuyini okuthatha indawo.
Abahlali beHarare bathone bekhuza umhlola namuhla ngezimoto zamabutho ezingamathuma amabili ebezinyakazela ezitaladeni.
Kuyaveza kahle kamhlophe ukususwa kwezikhezo zenotho kukampani yezikhali ukuthi amathuba makhulu kakhulu ukuthi uma kungaxoxiswana kulungisiswe lokho kuyikho kuyinkinga zingagcina zisusiwe zonke izikhezo zenotho ezetheswa bona labo abangaphansi kwazo.
Umanyano wamazwe aseEurope usiqhelise ngomnyaka izijeso zenotho ezivimba ukuthengisela kweZimbabwe izikhali zempi ngamazwe aku-European Union. Ecelele troposiya likhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube lithi selixotshe kubandla lelo mnumzana Sengezo Thabango. Kulezulu eliningi kweleBotswana lezinye izigaba eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abahlali beHarare bathone bekhuza umhlola namuhla ngezimoto zamabutho ezingamathuma amabili ebezinyakazela ezitaladeni okuyinto eyabonakala ngesikhathi kugenqulwa umoyi umnumzana Robert Mugabe embusweni libutho ngomnyaka ka-2017. Isehlakalo lesiza ngesikhathi kulokufuthelana okukhulu kubandla leZANU-PF phakathi kwalabo abakhankasela ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa eqhelise umbuso wakhe lalabo abathi kumele adedele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Umnangagwa yena utshele abahleli bezindaba ngomvulo ukuthi uza kwehla embusweni isikhathi sakhe singafika ngo-2028. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabahlali beHarare, iHarare Residents Trust, umnumzana Albert Mazula.
UZulu ukhathazekile ngoba insuku eziphelileyo sibe sibona ku-social media okunye kungamanga, okunye kuyi-exaggeration nje nge-tension ekhona ikakhulu ngemva kwezitatement zika-Comrade Geza. So abantu nxa bebona amathenki basuke bethuka abasazanga ukuthi kuyini okuthatha indawo. Ngibona kungaba into enhle ukuthi ibutho nxa likwazi ukuthi umumo ngaphandle lapha umi kanjani, baqale bazise abantu ukuthi hatshi sizakwenza ama-drill njengokutsho kwabo, lingabona amathenka lingethuki. Lokho kwenza uZulu ahlaliseke.
Ngesikhathi ibutho ligenqula uMgabe kwakulokufuthelana okukhulu elizweni kanti abantu babedubeka kakhulu. Siyazi lakathesi izinto kazimanga kuhle, kodwa ungathi umumo usufike kuzinga owawukulo yini ngo-2017 phambilini kokugenqulwa kukaMgabe?
Hathi okwakhathesi singeke satsho ukuthi umumo usufike kusibanga sakoma-2017, kodwa sokuphosa kusondele khonapho ngoba uZulu uyahlukuluzeka ngokudula kwezinto, ukuswelakala kwezinto emashopu, njalo bebona angani abanye bahlezi kuhle besiba le mali eziningi benika abantu izimota ezingamamiliyoni kukanti uZulu esifa ngendlala. Kubakhathaze ukuthi abanye baphila kuhle, bephila kamnandi, thina sihlupheka. Ukhathazekile sibili uZulu, kodwa kasikafiki kusigaba lesiyana esingathi kuma-2017.
Umnumzana Albert Mazula ngowenhlanganiso emela abahlali beHarare, eHarare Residents Trust, ubexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uDr. Jethro Mpofu.
Akukaqondakali ukuthi amabutho la athunywe ngumongameli kumbe athunywe ngabanye. nga la mabutho ethunywe ngumongameli kusho ukuthi kulesitha asibonileyo asesabayo esenze ukuthi athi mabutho phumani lapho esihleli khona lingene emgwaqweni lingene ehlathini libheke isitha esinjengalesi lalesi. Nga kuyikuthi asuye umongameli ngomunye umuntu kusho ukuthi ayisona isihlalo sikamongameli sesivelelwe. Sekhona omunye oselamandla okukhupha amabutho emgodini awafaka emphakathini ngoba amabutho ahlala emgodini. So kungaba ngesandla sokunxele kube isandla sokudla kulesimanga esikhona umphakathi ongasaziyo. Ngakho uqinisekile ukuthi abantu kumele baphakamise amehlo bazibuze ukuthi kwenzakeleni. Leyo nkulumo yomkhulumeli wamabutho othi into eyenzakala nsuku zonke asiyibekeni eceleni ngoba ngabe kwenzakala nsuku zonke ngabe lana lizange laba lo mbuzo. Akwenzakali nsuku zonke ukuthi amabutho angene emphakathini.
Yebo, sizwa kuthiwa kulokudonselana kubandla lezanu-PF omnankagwa labochiwenga, kodwa kungaba sokufike kulelo zinga yini elokuthi kungangenela ibutho?
Ye, umhlola lo sesake sawubona kulelo, sesake sawubona kwamanye amazwe. Ungakhangela u-2016, ukhangela u-2017, kwaqala ngamarali, kwaba le nkulumo ezinzima, kwaba lama-press conference, amabutho esekhuluma lomphakathi, kwaba lezinye izimangamanga ezithile. Ngakho, ungabona amatanka lawana inganunu, sesihamba emgwaqweni okuhamba khona izimota zabantu abansuku zonke. Kukhona umshola okhona, kungabe kuyathuselwana kodwa ayibutho alikaze lathatha inganunu langena emgwaqweni kungela mshola. Nxa besiye trade fair kumbe ku-agricultural show besiyabonisa izikhali, izikhali ziyathwalwa ebekwa lapho eziyakhona kazihambi ngamaviri azo. Njalo nxa amabutho evivinywa efundiswa afundiswela kwezinye indawo emaplazini khatshana lomphakathi, umphakathi ungaboni ukuthi kwenziwayo.
Umnumzana Jethro Mpofu ingcwethi kwezombusazwe njalo ufundisa eWits University kwele South Africa. Ubexoxa lontungameli Nkomo weStudio 7.
The Voice of America, VOA.
Umanyano wamazwe aseEurope usuqhelise ngomnyaka izijeso zenotho ezivimba ukuthengisela kweZimbabwe izikhali zempi ngamazwe akuEuropean Union. Kumbiko owethule namuhla lumanyano wazise njalo ukuthi wesule izijeziso wawuzifakele inkampani ekhiqiza izikhali eZimbabwe Defense Industries, kodwa uthe uzaqhubeka uqaphe okwenzakala eZimbabwe ngelihlo lokhozi, ikakhulu udaba lokungahlonitshwa kwamalungelo kaZulu. I-EU ithi nxa uhulumende engaqhubeka esephula amalungelo kaZulu izavuselela izijeziso lezi ezigoqela lezo ezazetheswe amalunga ezanu-PF. Sikwaxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Kuyaveza kahle kamhlophe ukususwa kwezijeziso zenotho kukampani yezikhali ukuthi amathuba makhulu kakhulu ukuthi uma kungaxoxiswana kulungisiswe lokho kuyikho kuyinkinga, zingagcina zisusiwe zonke izijeziso zenotho ezetheswa bona labo abangaphansi kwazo. Kuyadingeka ukuthi leli thuba lisetshenziswe ngendlela ehlakaniphileyo ukuthi kukhangelwe khona lokho kuyikho kuyinkinga, kukhangelwe khona lokho kube imbangela yokuthi ubudlelwane be-EU laseZimbabwe kungahambi kahle, kulungisiswe. Yibo ubuholi bona lobo, ukuxoxisana, kukhandwe lapho kukhandwa khona, kulungisiswe lapho kulungisiswa khona, kuze kuqonde kube lobudlelwane obuqondileyo.
Udaba lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ungathi lumi njani sikhuluma nje njengoba i-EU isithi izaqhubeka iqaphe isimo?
Ayisiwo wonke amalungelo aphephileyo, ikakhulu amalungelo ezepolitiki kulokhe kulenkinga okuhluphayo kakhulu. Ungakhangela nje ilungelo lokuvumela abantu ukuthi bakhonze ngendlela abafuna ukukhonza ngakhona, lelo ligcinekile esithi freedom of worship. Abantu basavukela lapho abafuna ukukhonza khona, bakhonza uNkulunkulu ngendlela yabo, kuyinto enhle nalo. Kodwa kulawa ezepolitiki akumanga kahle, kusadinga ukuthi kulungiswe ukuze wonke umuntu kungakhathaleli ukuthi ukuliphi ibandla, ukwelibusayo kumbe kweliphikisayo, abe namalungelo wonke okuqoqa abantu, okukhankasa ukuvota ekhululekile kungabikho okumvimbelayo. Ngakho ke kuyadinga ukuthi kulungisiswe lezo zinto kakhulu. Hayi ngoba i-EU ithi yona izafaka izijeziso zenotho uma kungephulwa amalungelo abantu. Kodwa kulungisiswe ngoba vele iconstitution yeZimbabwe ifuna amalungelo abantu avikeleke. Siyakuthanda njengabantu beZimbabwe ukuthi amalungelo ethu avikeleke. Ngakho ke uhulumende labo bonke abathintekayo emalungelweni abantu kumele bayavikele, kungakhathalekile ukuthi abantu bangaphandle bathini. Amalungelo wethu uhulumende kumele avikele, kungakhathalekile ukuthi umuntu kuleli qembu kumbe kuleliyana, wonke awezepolitiki awabantu bonke kavikeleke.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Icele le-TRC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube lithi selixotshe kubandla lelumnumzana Sengezo Chabangu otholakale elamacala ambalwa kulandelwa ukumiswa kwakhe phambi kwekomiti ebona ngokulandelwa kweziqondiso zombuso webandla leli. Ibandla leli lithi uChabangu wazama ukususa amalungu akhokhela i-TRC edala lephalamende okungekho emthethweni, njalo wahamba ekhuluma emphakathini ngaleli bandla engaphiwanga imvumo. Kodwa uChabangu ozithi ungunobhala jikelele weceleleli ele-TRC uthi kayindawo. Sixoxe ngodaba lolu legqwetha lakhe omnumzana Ngqobani Sithole.
Laba abathi baxotsha uChabangu, and remember one of them futhi uzubona idrama ekhona, one of them usekhothi loChabangu and imethi seSupreme Court athi esuka ngala sebuya ukuzwa ukuba ngujaji. Vele yidrama nje, but anyway it's an event.
Utsho nxa usithi akusebenzi lokho?
Hayi, they don't have that power. Abalayo ipower leya.
Ye, jula kancane siza uthi uthini la?
Yeah, it's very simple. Welshman Ncube things stand kwakumele ukuthi angene arotete labanye. That's how he was introduced. Ube chaya 3 months, kungena omnye achaya 3 months, omnye angena achaya 3 months. So yena uthe engenile wahle wakhohlwa ukuthi kulabanye, wahle wazihlalela. Uthe eceda lapho wa-appoint abangani bakhe bahamba ekhoti besiya-challenger uChabangu. Bathe sebesekhoti babona ukuthi hayi kulo mkhanso, bagijima sebebuya kukangaroo khoti leyo abathi ikhona. That's a non-event. We are not going to lose sleep over something. Vele sikwazi ukuthi akulalutho.
UChabangu usovele kalandaba lakho konke lokho?
Hayi, ukhohlwe nya.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eSara. Kulezulu elinengi kwezinye izabelo kweleBotswana, South Africa, leZimbabwe. Abadabuka eZimbabwe abahlala eBotswana bathi sokugcwele amanzi emigwaqweni, emahofisini lezindlini, njalo sekuvalwe amabhizimusi lezikolo. Lokhu kwenzakalala kwezinye izigaba eHauteng, lendawo ezijeneyo eMathebeleland South. Uhlangothi lukahulumente olubana ngezomkhathi luthi izulu leli likhangelelwe ukuba liza kuna kakhulu namuhla ebusuku kusiya kusasa emini ezigabeni ezijiyeneyo. Sixoxe ngodaba lolu mnumzana Khumbulani Magwaza Moyo ohlala eMathebeleland South.
Okukhona Dube lokho izulu liyana sibili, ngikhuluma kathesi lilabo 5 minutes liqinile ukuna. Izolo ngiyahamba ngafika elokhuzeni ensimbi primary school, siyachaya izitine zesikole laphana, ngicele ngababalisi. Hey, ngithe ngingaqedi lahle lapho ukuba ngesivuvu esincane, lachaya izitine zami about 2 bricks zafa.
Ye, kubi kanganani khonapho Moyo nxa sikhangela izulu leli likhulu?
Okukhona izulu liyana mfowethu, alimanga. Khonapho bekumele ukuthi ngihambe ngemsebenzini emayini. Ngiyamsebenzini emayini, so ngigcine ngasahambanga ngoba anti nxa kunje solisina so umhlabathi uyathamba, then iwall ingadubuka iyashekha umhlabathi ube suvala. So okukhona yikho ngingasahambanga. Angisahambanga Duba, ngisahambanga malumama ngendaba yanale ukuthi izulu liyana kakhulu.
Lo ngumnumzana Khumbulani Magwaza Moyo ohlala ensimbi eGwanda South obexoxa leStudio 7. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Meluleki Mhlanga odabuka eZimbabwe ohlala eHavron.
ngisekhaburoni lapha idolobho elikhulu laseBotswana. Izulu lina emini libusuku, alini non-stop. Ngakho-ke indlela kazisahambeki. Angikhulumi ngamabholoho, ngikhuluma ngendlela nje imigwaqo esedolobheni, amanzi angena ezindlini, angena emahofisi. Okukhona-ke ukuthi i-drainage system yalapha hhayi-ke ngiyanga kuhlela kaninyana. Lokho esikujayele esakhula sikubona kobulawayo kuthwakule umdini wafana bahlezi emjeleni lapha kwaziwa. Ngokunjalo izulu linile isikhathi eside, umhlaba wasuta phansi. Kodwa kamanzi asephongukuhamba indawo yonke asegcwala indawo. Ngomunye kungabandula, I think amaholo amathathu la manje ngikhuluma kanje. Ngeke ngisendlela mani kafiki ngendlini usuke emsebenzini.
Yizo kuthiwa la mabholoho akusachapheki lapho. Usitshele ukuthi labe kuchapha lisiya ngaphi?
Ye, amabholoho akasachapheki ikakhulu amabholoho imigwaqo engena eGaborone. Nxa ukuthi iGaborone lilidolobha elikhulu, kule migwaqo ethe chithisaka evela ezabelweni engena khona eGaborone. Kodwa ngokunjalo vele kukhanya ukuthi umhlubulo wena owe-South East nathi iGaborone ekhona nje neminye imizi egqagqileyo akusahambi. Amabholoho asechithela amanzi phansi, amanzi asebenza ukugcwala iganga nalapho ongakhangelanga ukuthi izahlangana namanzi khona sekuwumfula. Imigwaqo akusakhanyi ukuthi uphandle kwendlela buphakathi kwendlela. Iziphinyana zange zisemaceleni ama-pavement akusakhanyi. Usufana nje lomuntu ohamba elwandle.
Pho abantu bazaphepha yini khonapho abadabuka eZimbabwe labanye abakhona ngapho?
Ye, hayi abantu kuphepha hayi bazaphepha akusikho lokuyana ukhuthula zonke kodwa-ke kuzaba nomonakalo. Especially ezindlini emahofisini zemigwaqweni ngoba ngikhuluma kanje imota eziningi zithe gqam phakathi kwamanzi ezinye zicilile kusho ukuthi amanzi lengena phakathi emahofisini sibona abanye abantu bezama ukukhipha amanzi ezindlini akuyesabeka ngoba sekule viki phose kunje nokuthi abantu bahlambe impahla bawatsha akusachayeki akusathini sekuhlangahlangene ngikhuluma kanje selekhiphile umbiko wokuthi izikolo lapha ezikahulumende zivalwe kuze kufike umhlaka 24 February. Ngokunjalo nje kuze kufike umhlaka 24 akula mntwana oye esikole ngenxa yokuthi akuhambeki akufikeki uthathe amaholo amathathu ukusuka emsebenzini esiyendlini. Ngisuke emsebenzini esiyendlini ngiloke ngisegedi ngiphakathi yedolobho uyabe uzama ukuthi uvike umgwaqo ungabona ngani ziyakhona lapha kuyangena indiyeni ufake ikhanda ubhodiyele kodwa sihloke sindawonye we are just stuck in the traffic kumi kwezindlela kusakhanya ukuthi imoto ezivela lezi phezuya lezi abantu sebephonga endlela emgwaqweni sezibhekile sezikhangelele okokuthi sekunzima ukuthi abantu bazakwenza kanjani kodwa-ke hhayi sinethemba ukuthi inkosi izazisiza nalinxabe silikhale elizulu kodwa hhayi kwamanje selilinengi lekane kwezibisa amalawulo.
Lo ngumnumzana Meluleke Mhlanga odabuka eZimbabwe ohlala kwele Botswana ubexoxa loGibbs Dube Studio 7 eseHabron. Kusenjalo izulu selidale umonakalo kwamanye amalokishi obulawayo okulezakhamizi esezizama ukufihla impahla ngokuyiphanyeka ephahleni phakathi kwezindlu. Kwezinye indawo sokugcwele amanzi alengcekeza yabantu. Kubika intatheli ezindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Elokitini lephumula East kobulawayo, ukunukelwa lokubona ingcekeza egeleza endlini ephuma empopini ezithwala ingcekeza kaZulu sokuyinto yansuku zonke ngenxa yezulu eliningi. Ukwazana Patience Banda ngomunye wabakhala kakhulu ngamanzi ezulu lengcekeza yabantu esingena endlini.
Lawa ngamanzi ezulu lamasuweji avelela ngemuva ngale kule stitchi so sengadubuka ayaphenduka nje konke lapha kugcwalela. Napha sihlezi sisevalweni sihlalahlale lezisu zike zisibamba sisakwazi ukuthi okuyikho yikuyini hayi kubishemu. Siyesaba nje siyadlula ukuthi asila choice ngoba kuyabe kumele siphume sihambe phandle impilo iyasidinga kodwa hey kubi sikulani.
Ugogo omanyatilayo uthi bathwele nzima ngengcekeza esigcwele endlini yakhe.
Sicela ku-City Council ukuba nabuya azosincedisa. U-City Council ke uyabuya phambi ukuthi hayi ngiyaphendula. Kube ngama-storage uyabuya athi hayi thathani number thatha it's noted ahambe kabuye. Kodwa sesikucelayo ukuthi kambe kunguwe wena Coltart ungahlala yini kufake ezicathulweni zakho uhlala phakathi kwendlenje empilweni yakho awuphefumuli. Awudli, awusaphumi phandle uhlale lawe egumeni lakho eyadini yakho njengezinye izakhamizi ngohlupho loloselula oselulapha phakathi kwalomuzi.
Baningi abakusimo lesi esidalwe kuna kakhulu kwezulu lokuswelakala kwemigelo yokuthwala amanzi kanye lezititshi zengcekeza ezingasasebenzi kahle. UPremo Jelelayo uthi ingcekeza yabantu isingena endlini yakhe ephumula.
Akwenzi kahle, amasuweji akhona aflashi, yabuvela ukuthi uhlela ama 1000 liters amanzi wonke isili lonke liphi nxa ukuthi yabulokothela ngazi uthele uyathi usithi yathi uklinile toilet kahle kahle thole sonde ngcikezo ongayazi nginxa ukududuma ungaduduma uphinde ucitheke echembeni ucitheke 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 alibhashiyo akubuhlungu ubuhlungu ubuhlungu ubuhlungu
umnumzana Brian Samanyanga ohlala ePumla East uthi ingcikeza igcwele endlini yakhe
amaflasha ngayo ibuya la igcwale iqongisile phezulu even ngaba nezitori yakho kugcwele uma kugcwala 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 onke la sabantwana abancane badla sebabamba it's not healthy kubantwaneni abancane into le yareporta bahamba umakhelwane nasemsebenzini bayareporta kuthi babe i-city council akula nto enziwayo so vele kumele imistrata uyazovula le mgelo wabo uvuleke into yabo leyo kuze neswitch ivuleke into lezi hambe futhi asengezahlala kunje so akuyenzi lokho. This is very bad. Serious. Emergency le.
Sigqoke ngodaba lalo lo mnumzana Edwin Ndlovu umsekeli ka mayor wobulawayo.
I-council lalo hlelo lokuthi ke ihambe incedisa lapho isuke edubuka khona. Kodwa sananzelela ukuthi njenge-council kasila ma resources ayeneleyo, kasila zimota ezeneleyo, kasila imali eneleyo ukuthi sithenge lezi zimota kanti ke kule procurement system entsha le yethatha isikhathi ukuthi ke uze kuthenge kumele kuthenge akusafani kudala kodwa ke uhlelo lukhona silama teams akhona ward by ward akhangele ukudubuka kwena lawo masuwa kodwa ke iteam lezi ziyandelwa ngoba masuwa dubuka kakhulu kubangelwa ke ngamanzi kushota kwawo bese kubangelwa ke le dubo lama drainage esikhuluma ngalo ukuthi nxa izulu lisina amanzi ngama endaweni eyodwa abanye baye bethela ichebechebe abanye bavula njalo kusuwa amanzi bese ngena ke khonapho sesiyablocka ke
ukhangelelwe ukuba udubo lolu luzaqhubekela phambili ngalesi sikhathi sezulu lonyaka leminyaka ezayo ma kungalungiswanga impompi zokuthwala ingcekeza kunye lempompi ezithwala amanzi. Ngimele 27 ngobulawayo igama lungu Ezra Jesus Banda.
Ngwezi phathelane leMelika, elimelika lethika lisoze lingene umhlangano omkhulu owe-G20 ozaqhutshelwa kwele South Africa ngoba umhlangano lo uzabe uqhuba inhlelo ezingahambelani lalokhu okwenziwa ngohulumende kamongameli Donald Trump. Lokhu kwethulwe ngumnumzana Marco Rubio Mpathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe. Umhlangano lo ngokuxoxisana ngezomkhathi, ezomnotho lokunye.
Zimbabwe.
Ukhulumende weBotswana uthi uzakhuphula inhlawulo zencwadi zokusebenza kanye lokuhlala kweleBotswana ama work lama residence permits kuphose ngokuphindiweyo. ELeBotswana lithi le yindlela yokuthuthukisa isikhwama sikahulumende sona esiphansi kakhulu. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo obona ngesikhwama semali kweleBotswana umnumzana Ndaba Hawulathe uthi bakhangelele ukuthi ukukhuphuka kwentengo yokuthola ama-permits kuzaphathisa uhulumende wakhe ngokumkhupha kungxaki zemali azithole akuzo. Okwakhathesi kudingakala imali engange-$3,000 kumbe $200 ukuthola incwadi zombili yokusebenza kanye lokuhlala kweleBotswana. Kodwa ngaphansi kwenhlawulo entsha intengo izakhuphuka phose ngokuphindiweyo. Umnotho weBotswana ubika uswele uxega ngenxa yokungathengwa kuhle kwamadayamani emkambo womhlaba wonke jikelele. Ngokunjalo umzana Hawulathe uthi babone ukuthi ukukhuphula intengo yokuthola incwadi zokuhlala ukusebenza kweleBotswana ngenye yendlela ezingaphathisa ukuthuthukisa isikhwama.
Uhulumende usechila ukuthi akalamali njalo udinga indlela zokuthi athole imali. Lokhu siyakubona kusenzakala ngitsho leZimbabwe.
Ukukhuphuka kwenhlawulo yokuthola incwadi lezi sekujiya beZimbabwe bedanile ngesikhathi ukuzithola kuvele sekulukhunyana. Umnumzana Nick Hurekuro unhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ehlala kweleBotswana eZimbabwe Residence Association uthi lokhu kuzalimaza kakhulu abasebenza imisebenzi ephansi efana lezindlini kanye leyamapulazini.
The proposed increase in permit application fees would definitely have an impact on Zimbabweans. But do we have a choice? No.
Lokhu kuzasilimaza kodwa kambe kukhona okunye esingakwenza yini. Hatshi, akula ngenye indlela kumele sibhadale lokhu abakufunayo.
Umnumzana Hurekure uthi kuyazwisiseka ukuthi uhulumende weBotswana kalamali eneleyo ngakho yikho esekhuthuza abantu ngokukhuphula imithelo etshiyeneyo.
Desperate times call for desperate measures. The government has indicated
Ngaphansi kohlelo lwethu lwe-efficiency in process initiative, sizaguqula indlela esihlawulisa ngayo imithelo kahulumende okugoqela inhlawulo yencwadi zama-work permits.
Omunye wentsha yeZimbabwe osebenza eHowburn, umnumzana Jeffias Ndlovu, uthi sekuzaba lukhuni kibo, ikakhulu labo abangahlawulelwa imali yezincwadi lezi ngabaqhatshi babo.
Sokuzaba expensive, kodwa at the same time yabungakwazi ukuthi i-permit yakhona izaphuma yini. Westil government isikwenze kwabakhe ukuthi isireduce ukupha ama-permits, kodwa at the same time sibekhweza ama-application fees.
NgoZibandlela, uhulumende weBotswana wabika ukuthi usemise ukunikeza incwadi zokusebenza kubabalisi kanye labachayeli bokuza. Imali etholwa nguhulumende weBotswana isuka kuzicelo zokuthola incwadi zokuhlala ukusebenza kulelizwe idlula isigidi ezingamachumi amane i-40 million pula ngomnyaka, kodwa khathesi uhulumende ukhalile ukuthola phosa okuphindiweyo i-70 million pula kwabokuza abadinga ukuthola incwadi lezi. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7, ngisabron weleBotswana.
Sokwesikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli veStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Silibingelele Studio 7, silibingelele nonke nabantu abalaleleyo. Into uNkulunkulu uyakunika intambende ukuthi uzibophele. UNkulunkulu uthethe intambende wanika izana ukuthi izibophele for 42 years. Sezibophele umphefumulo, uNkulunkulu usekhangela ukuthi hayi izana izaqhatsha, iyaqhatsha. Manje isiqhatsha sokusiba labanye abantu abathi bangamazibra, abasebeziyangenela besithi bona hayi batshiywa ngunkomo. Unkomo ayize batshiywa, hayi batshiyelwa bani. Babehleli ngaphi kwakhona, mhlawumbele umuntu ozithulele amanga. Izanu bantu ibolile. Let's let them fight. Bavele babevele besilwa nasempini. Izigangi zodwa. Bagangile abantu lapha sokubehlule sebefuna ukungenela constitution. Zanu ibulele one isibhedlela. Yabulala i-Deathlabs. The Caps, khuluma nangezitadium, akula stadium esiphilayo, imigwaqo noma kwakuyi-gravel road kuSmith yayisebenza, konke into zikaSmith babulele.
Mangibingelele mthwakazi omhle, Studio 7 linjani basakazi bethu abahle. Siyakuzwa konke okwenzakalayo kobogeza nezanu PF, kodwa thina singumthwakazi simele eceleni kikho lokho, ngoba esikufunayo thina sisifuna elethu back ilizwe. Nithi phambili nge-MRP, phambili ngomqondisi moyo, asibuyele emuva. Bantu bakithi elisebunyameni, elisenkangala, lapho kuhlala khona amadimoni alolaka adinga igazi, izani ekhaya lisuke ebunyameni, lisuke esihogweni sezanu PF, lize ku-MRP kusekhaya lapho kuhlala khona abangcwele.
Studio 7, Studio 7, ndinjani? Asaka zabahle, hayi kulabazana siyaziza zimnandi. Ngihlala mngane ngafunda yami odile emoyeni. Hayi indaba yasekhaya lapha nezima. Noma singakhalela ukuthi uNangagwama ephuma kumngeni uChiwenga. UChiwenga la wazayenza same system nale besenza uNangagwama. UNangagwama yenza same system ebenziwa nguMgabe. So into engcono nje ukuthi bonke abantu banabo bezanu PF, uma izanu PF ingadilika nje yonke, then kubuse abanye abantu abasha from freshly, yikho kuzanzela izwe lalilunge. As long kodwa kusabusa abanabo abantu abakuzanu, ayikho into ezolunga lapha. It's better to waste, ngoba lo la uzobuya la isakhe istrategies and sane sezanu, ngoba siyabadlisa istrategies ya esokutsha abantu, icatshisa abantu, licindezela abantu, libusa abantu ngenkani.
Studio 7, Studio 7, njani basakazi bethu esibathandayo, indawo zokulapha enikhona. Hayi, thinasencele ngabantu bakithi, hayi kunzima kakhulu. Sizizwe inkulumo, mina ngibone ukuthi ku-Afrika lesisekhona elizwe elifana neZimbabwe, hayi kunzima. Zabantu bethu i-president wabo baqhubekele phambili ibusa. Thina sisemanje emazweni abanye abantu siyahlupheka, manje azisebenzi, sibizwa ngawo wonke amagama esingazalanga ngawo. Kunzima, angazi bathi uyenza kahle u-president wabo, uyenza kahle kuphi. Ikakhulu isazisadile lesimatebeleni, mina ngibone into ayenzayo.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Namuhla sixoxa labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singeke sihlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela abahlali beHarare batshone bekhuza umhlola namuhla ngezimota zebutho ebezinyakazela ezitaladeni. Siligqiba ke lapha, olivalelisayo kudaba kancubu lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.